vele lokhu mfowethu injwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudakengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi besele ukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhu izenda. Lokhu futhi kwenzakala kulokhu zenamadoda e-MDC ayedanjela amanga bebetshalwa ukuthi cha babulela uKing Gala. Zananzela ukuthi o-remember Moyo labanye osazi bahamba bayehlala esigurubi. So lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi. Njalo khanya bengenile laphana sebabasobala ukuthi balosekelo ngoba umama uThabita Khumalo labanye bebefika khona ngayo. So khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebebaseduzane bebaduduza. Khanya vele yindlela vele yokubaswabisa loku bashisa ubuhlungu.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla?
Thina asiyekeli vele ubanike usekelo. Uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi lakhona ngale e-Arabia sizabe sibanike usekelo. Ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi. Thina siyabe silokhu sibanika usekelo, sibavakatshela. So sibakhohlwe abafowethu ngamakhomrade ethu.
Ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Samisa uke wafika ejele yeKami lapho abona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni. Uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la?
Yena kasayenelisanga ukuthi afike ozibananzelela ukuthi ubaba uNkululeko uSibanda oyisikhulumi sikamongameli u-Advocate Chamisa ufikile khona hhayi. Laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa